Ukhondane labantu ababengene lapha e-UK ngendlela ezingaqondanga esingathi babengene bengadlulanga e-border. Okufanisa njengomzekeliso abantu abachapha besuka eZimbabwe besiya e-South Africa bechapha uLimpopo bengadluli e-border. Kufanana lakho nokho ukuthi khona abantu ababengene lapha e-UK bengasebenzisanga i-border yibo abazahanjiswa eRwanda. Ma sebefike eRwanda kulapho abazaphephela khona, kodwa bephephela e-UK. Ama-cases awaprocesswe yi-UK, kodwa bengathola i-asylum bayahlala khona ngale eRwanda. Akutsho ukuthi bazabuya lapha e-UK. Umthetho lo nxa ngiwukhangele mina awubambi kakhulu abantu abavela kwamazwe anjengeZimbabwe, ngoba abantu abavela eZimbabwe badlula eborder bafikela e-airport ngoba babebuye ngendizamshini. Umthetho lo ubamba kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe laba ababebuye ngemkhumbi. Ya, yibo aba-affectwa kakhulu umthetho lo. Umthetho lo thina ma siwukhangela hayi aso mthetho olungileyo. Ngumthetho olobandlululo phakathi, njalo awuhambelani nge-international law. Ngumthetho omubi kakhulu ma ngiwukhangele.
Manje njengezizalwane zeZimbabwe libona ngani udaba lonalolu olokusiwa eRwanda luzaphatha njani izizalwane zeZimbabwe?
Udaba lokusiwa eRwanda aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe, ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ma zibuya lapha e-United Kingdom kumbe e-Europe zibuya ngendizamshini. Kutsho ukuthi zifikela e-airport vele, kutsho ukuthi zingena ngendlela eqondileyo. So aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke kungaba lalabo abantu izizalwane zeZimbabwe eziqala zingene kwamanye amazwe anjenge-Ireland, zibekese zicapha from Ireland zisiza e-UK zingela ma-passport. Ye, abantu abanjalo, yes, udaba lolu lungabaphatha, ngoba ma sebefika lapha e-UK bafika bengabantu abangela ndlela yokutshengisa ukuthi bangena njani lapha e-UK, ngoba bangangena e-Ireland bayafisa kumbe bayalahla passport abo babe sebengena lapha e-United Kingdom. Ya, labo abanjalo ye kuzabahlupha, bazaphatha ludaba lolo.
Linyathelo elingasetshenziswa kuhle na nxa singasakhangeli okubi ngalo?
Angiboni inyathelo lokusa abantu eRwanda kulinyathelo elingasetshenziswa kuhle, ngoba linyathelo eliqondane labantu abangasiwo amakhiwakhiwa. Kutsho ukuthi linyathelo elikhetha abantu ngokuthi bavela ngaphi, okutsho ukuthi linyathelo elobandlululo.